okwenzakala elizweni kulungile njalo kufanele sibili ngempela. Kumgceke ukubana laba abenhlanganiso eze-opposition lalaba ababasponsayo bafuna ukubana kube lodlakela lapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi i-strategic summit ingenziwa kuhle. Lokho siyakwazi njalo babe befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe, befuna ukwenza idrama yabo beqamba amanga benzela ukuthi bebotshwe. IZimbabwe sikubonile kakuhle sibile kamnandi. Ubaba uMnangagwa sekubonile, ubaba oKazembe sibele information yonke yalokho abafuna ukwenza. Siyakhumbula ukuthi baqalisa befuna ukwenza eZambia, batshaywa okumangalisayo ngamasotsha lamapholisa aweZambia ngoba iZambia ithi hayi thina lokho asihambelani lakho. Njalo lokho kubuya ngemva ukubana iZambia leZimbabwe zahlala phansi zakhulumisana kuhle zaqalisa ukulungisa ubudlelwane bazo. So iZambia ukutshaya ikwenza abantu beZimbabwe ababeprotesta kutshengisa ukuthi hayi lokho elikwenzayo lokho hambani lekwenzela khatshana ayikhona kuterritory yeSadiki.
Ye mnumzana Msanga, ubone ngazani konke lokho kuya ngaphi?
Kathesi siyakwazi ukubana sokule information esingenile ebantwini yokubana laba bantu bafuna ukwenza udlakela ubana iZimbabwe ingcole ngoba abalanto enhle abayifuna ngeZimbabwe. Bafuna ukuthi iZimbabwe ibe isola mchokojo. Sibefuna ukuqala ukuthi benze ama-protest esithi ngesikhiwa ngama-organized protest to orchestrate i-violence lapha elizweni. So sesikubonene njengelizwe. Bayabotshwa bonke. Nxa kumele betshaywe bayatshaywa. Ukubana kube lokuthula elizweni, ukubana kube le-strategic summit eqoqekileyo enhle elizweni. Sithethe isikhathi sethu silungisela i-strategic summit, kwenza ukuthi ibe enhle. Akisingeke sithi iphambaniswe ngabantu ababukhali abafuna ukubuza abantu abengavotelwanga. 2028 sefikile, abalungiselele u-2028 betshiyane lokufuna ukwenza udlakela. Ngakho ke umongameli welizwe esamnika amandla lokuthi londoloze ukuthula elizweni. Uthi hambani libone ukuthi kuyahamba njani. Kuyahamba njani nxa lingafuna ukubanga umsindo.